Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Monzora izolo uze wahlangana lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khube owayesithi kemukeli ukhetho lwamsusa ebukhosini bakhe nyakenye.
Ubungumhlangano nje wokuxoxa ngomsebenzi okumele wenziwe ukukhokheli kuhofisi likamongameli esingathi i-presidency.
Idolobho le-Victoria Falls lithi selikhangelele ukusungulwa kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 kumkhosi lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuthatha umjovo okwakuqala.
Thina njengekhansi sifisa ukuthi ibhizinisi tourism isukume abantu ukuze bebuyele bephile impilo ababeziphila before.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi sebedlela evalweni ngenxa yobugebengu osobubhahile kuleli dolobho obugoqela obamasela agqekeza ehlome ngemibhobho kanye labamba inkunzi.
Kulusizi ukuthi elizweni leZimbabwe sitholakale sisiba labantu abagange kangaka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uze wahlangana lomunye wabasekeli bakhe izolo unkosazana Thokozani Khube owayesithi kemukeli ukhetho olwamsusa ekukhokheleni leli bandla. UMakhube nguye owayekhokhela leli bandla lisiya emhlanganweni weCongress ngenyanga kampalakazi nyakenye lapho okwaqhamuka khona udlakela ngesikhathi kuvotwa. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umhlangano obukhona phakathi kukababa upresident webandla uDouglas Monzora lomsekeli wakhe umama uDokotela Khube ubungumhlangano ojayelekileyo phakathi kwenkokheli zombili lezi esingathi nje yi-routine meeting. Ubungelazinto ezingabe ziqamile ezingajwayelekanga. Ubungumhlangano nje wokuxoxa ngomsebenzi okumele wenziwe ukukhokheli ku isi likamongameli esingathi i-presidency. Njalo esingabe sikunanzelela ukuthi bekungumhlangano wokuqala ngoba umama uKhube ube ngumuntu obengaphathekanga isikhathi esidlulileyo, uwehlulekile ukuthi ayibambe le imhlangano lo baba umongameli. Njalo okunye ubengakabi legunya kumbe i-confidence yokuthi abe engena lapho okulabantu abaningi njengomuntu okwabanjwa ngumkhuhlane wombhuqazwe we-COVID. Ngakho okukhona kathesi ukuthi usekhululekile ukuthi ahlanganyele la lobukhokheli bepharty lokufike enyelela lapho okulabantu abaningi khona. So sikunanzelela njengebandla ukuthi hatshi labo abekade sebebhule amathambo bachisa usibo lwethendele ekuthini akusekho okuzabuya kuhlangane phakathi kukamongameli lomsekelo wakhe namhlanje bajabhile ngoba sekuqalisile ukusebenza ukusetshenzwa kuhle. Njalo ibandla selikhangelele ukubana lidonse kanye kanye liqhubeka lisenza umsebenzi elikhangelele ukubana liwenze ngomnyaka ka-2021.
Kodwa siyakhumbula ukubana unkosazana Khube wayethe yena zikhona ingxaki ezazibangela ukuthi engemukeli ukuba ngumsekeli kamongameli, ezibalisa ukuthi ukhetho aluqutshwanga ngemfanelo olwe Congress. Ngalokhu manje kuhamba njani?
Engingakuphawula ukuthi ubukhokheli kubukhanya sobuhlale bavumelana ukuthi buqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla endawonye. Imhlangano kamongameli lomsekelo wakhe ayisiyo mhlangano ejayele ukubana ikhitshwe kubono zindaba kumbe ikhitshwe kumphakathi webandla, ngoba ubukhokheli obuxukucwayo kumbe obuxoxwayo kuleyo mhlangano nxa kumele buhlafune kusiya phambili buhanjiswa kungatsha ezimele lokho ezifana labo standing committee, labo national executive, labo national council. Ngakho nxa kukhona okuqakathekileyo kusimo leso osibuzayo, yinto esizayazibona nje kusiya phambili. Kodwa okukhona ukuthi namhlanje umhlangano bebe uhlezi njengomongameli lomsekeli kuxoxwa ngomsebenzi okumele wenziwe ihofisi likamongameli, okuyinto esijabulisayo thina njengabantu be-MDCT.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Idolobho le-Victoria Falls lithi selikhangelele ukusungulwa kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela igciwane le-COVID-19 kumkhosi ozaqutshwa kuleli dolobho, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuthatha lumjovo okwakuqala. Umeya waleli dolobho, uCounselor Somvelo Dlamini, utshele uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi osomabhizimusi bakuleli dolobho, ikakhulu abo kumsebenzi we-tourism, baphathise ngokunengi nengi.
Thina njengekhansi singenela ngokuthi njengoba town yethu solely relying on i-tourism, tourism ibiwile, i-business ibingekho, abantu balahlekelwe imisebenzi ngenxa yomkhuhlane wona lo we-COVID-19 i-coronavirus. Sithe ngcono sisukume njengoba i-government isisekele ngokuthi iqale nge-Victoria Falls. Sisukume siphathisane ne-government siyisekele ukuthina abantu abonke besukume bebuye bezohlaba amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane. Thina njenge-council sifisa ukuthi i-business i-tourism isukume abantu ukuze bebuyele bephile impilo ababeziphila before i-coronavirus period. Amalanga amathathu adlulileyo besebenza kanye ne-Ministry of Health ku-set up ama-vaccination centers. Sithole njalo ama-donations from ama-tourism players. Bakhona abadonate i-fuel, bakhona abadonate njalo izimali ezithile. Njalo i-council idonate ama-ambulance amabili. Sadonata njalo le-8-ton truck yokuthi ithwale ama-fridge azagcina lowo muthi woku-vaccinate abantu. Abantu basukumile ngama numbers bayavaccinate lama lines lapho okulama vaccination centers ethu. Njalo ngithaza abantu ukuthi besukume behambe bevaccinate ukuze ama tourists ebe le confidence ukuthi Victoria Falls is a safe place ukuthi beyivakatshele. Njalo siforma ama information centers akhokhelwa ngujaha okuthiwa nguPrince nomunye okuthiwa nguMakoni. Bazakuthaza abantu ukuthi besukume bevaccinate, njalo bebakhuthaza ngokuqakatheka kokuthi bevaccinate.
Umongameli Mnangagwa ngokwakhe lizahlangana la yini njenge-council, njalo kuyini eliyabe likwenza nxali layo leqola lakhe?
Ngiyajabula ukuthi umongameli uyabuya lapha kusasa following ukuthi sam-accorda i-freedom of the city ngo-December. Njalo uzabuya lapha ezothola i-first dose yakhe eye-vaccine kanye lami mina mayor kona e-Victoria Falls. So siyakujabulela lokho ukuthi bakhethe i-Victoria Falls ukuthi ibe ngeyokuqala eZimbabwe ukuthi ithole ama-vaccine. Ngoba i-Falls yiyo eyi-face yelizwe jikelele ngenxa yokuthi yamukela izethekelo ezivela emazweni wonke omhlaba. Yikho ngiyakujabulela ukuthi u-president ukhethe i-Victoria Falls njenge-pilot project yakhe.
Lithe linike umongameli Mnangagwa i-freedom of the city ngo-December umnyaka odluleyo, yiziphi izizathu njalo wonke umuntu uyakuthakazelela lokhu yini?
Ya, i-freedom of the city yisiqopho esinikwa umuntu oyabe eseve ilizwe kumbe ngithi town yona leyo ngezinga eliphezulu. So but akulani okwathatha that accolade. So i-freedom of the city inhlonipho nje enikwa umuntu oyabe enike an exceptional service to the country or to that particular town. And the abantu bakuthakazelela lokho esakwenzayo ngoba bearing fruit njalo sisebenza kuhle central government kanye lo president wethu amasizwe.
Ye lokhu ke abanye babe emsole ngakho ukuthi uyephula amalungelo oluntu ke.
Hayi, lapho angila comment mangoba. I office yami I not mandated to comment on that aspect anikwazi njalo. I cannot say something which I'm not privy of.
Lo ngukansela Somvelo Dlamini umeya wedolobho le Victoria Falls. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le eFolosi. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle izolo luthi igciwane le-coronavirus selihlasele abanye njalo abantu abangamachumi amathathu lantathu 33 kwabhubha ababili. Lolu gatsha lithi kuhlatshwe abedlula amakhulu ayisitshiyagalombili 841 ijekiseni yakuqala enqabela igciwane le-coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi umkhuhlane lo sowahlasela abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasikhombisa 36,700 wabulala abedlula inkulungwane lengxenye 1,500 solokhu waqhamuka nyakenye. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi sebedlela evalweni ngenxa yobugebengu osobubhahile kuleli dolobho obugoqela obamasela agqekeza ezindlini ehlome ngemibhobho kanye labamba inkunzi. Maningi amabhizimusi asentshontshelwe kumaviki ambalwa adluleyo agoqela amagalaji amabili angenelwe izigebengu ezazihlome ebusuku. Zakhombela izisebenzi ngembhobho zathatha inkulungwane zamadola eMelika. Ngomvulo khona kulabanye abagqekeze ehofisini yenkampani esetshenziswa ngabanengi ukuthumeza lokwamukela imali eyemkuru kobulawayo. Bantshontsha imali engamadola eMelika adlula inkulungwane ezilichumi lasikhombisa 17,000. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uyakuvuma ukuthi izehlakalo zokuntshontsha lezigebengu ezihlomileyo sezandile elizweni. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe losomabhizimusi wakobulawayo uMnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kulusizi ukuthi elizweni leZimbabwe sitholakale sisiba labantu abagange kangaka. Thina vele ilizwe lethu livele lingalalutho lizihawulela umkhonomi ungekho. Kodwa ke ngithanda ukuthi ngihle ngikubeke sobala ukuthi mina engimsola kakhulu nguhulumende. Okwakuqala silamapholisa aqhatshwe nguhulumende. Imali eholwa ngamapholisa okwakuqala vele umpholisa usuke laye angasabi le ndaba eyangaphi ukuthi alisane lobudlwangudlwangu obunjalo. Sibili kathesi amapolisa asesetshenziswa into ezingayisizo. Abanye badeploye emabhoda, abanye badeploye ngaphi langaphi besetshenziswa into ezingayisizo. Bese kusithike labo abagangayo abayibo abahamba besenza ubudlwangudlwangu obunjalo betshontshela abantu izimali. Abaselayo obadingayo obavalelayo kumbe ngithi mina onqabela ukuthi gonogo kungenzakali. Okwesithathu Ntungamile, uzafica ukuthi ke abanye bakhona bona babantu esikhuluma ngabo zabudlwangudlwangu kade sebebotshwe ngamapholisa. Ufumane ukuthi uyahamba ekhothi umuntu ayenikwa ibail bona bekwazi ukuthi umuntu yisigebengu esingako. Pho kuvele anti sokuyicorruption yona leyo. Icorruption yiyo esidala ukuthi yonke uhlupho lolu esilalo elabantu bona ababesenza kanje. Ama-companies asemalutshwani ukuthi abanye abantu abaqhathe ngoba abanye bacina betshontsha ngenxa yesizathu sokuthi uyabe engalakho ukuthi adle, engalakho ukuthi aphile. So kucina ke sokusiba nzima kakhulu sola kakhulu lapha nguhulumende ngoba kenzi izinto ngendlela eqondileyo ekusithola kulobudlwangudlwangu obunje.
Ngokubona kwakho ubungaqedwa njani ubugebengu lobo?
Okungenziwa okwakuqala ukuthi ke abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi udubo labo olukhulu kakhulu luvelela ekwehlulekeni kukahulumende. Pho njengoba uhulumende esehluleka, okungenziwa ngabantu beZimbabwe asingeneni ngumoya lwana okuthi into engalunganga sonkeni kasiyaleni. EZimbabwe into engalunganga iZANU-PF. So njengoba iZANU-PF ingalunganga, asiyaleni sonke, sitshele bonke lalabana abangakaboni phela imidlwane enjalo ayikayithungulu.
ngelinqela ngelodo sibafundise sibabonise ukuthi kulempilo engcono ukuthi libe ngabantu abangasibobezano abangasekelizano kulokuthi lisekelizano ngokuqala lokho kwesibili esingakwenza ntungamini yikuthi ke nxa sesikhiphe izano asifakeni labo abazakwenza intando kaZulu abazakwenza okufunwa nguZulu abazahlonipha uZulu mbona ngani ke nxa singathi kana akubuswe imbuso yeZimbabwe kawe umbuso wezabelo umbuso wezabelo uzadala ukuthi izabelo zonke zibe lokuphikisana ukuthi osebenza ngcono ongcono ngubani zizadala ukuthi nxa likhetha abantu kona lezabeleni liphikisane ngokuthi okhetha umuntu oqotho ongatshontshiwe ngala corruption ngubani
umnumzana Abednego Bebe ngusomabhizimusi wakobulawayo
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba lemisakazo etshiyeneyo. Umsakazo weZBC wethule ingxoxo lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga yena othi wethuswa ikubhubha kwenkokheli kahulumende ibulawa iCOVID-19 kumaviki ambalwa asanda kwedlula uChiwenga uthi watshela owayengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo ukuthi engayi emsebenzini ngoba igciwane leCoronavirus lipahile kodwa yena wathi uyahamba emsebenzini njalo usaziqinele kodwa uChiwenga uthi ngosuku olulandelayo umoyo wavuka ebhobhile iphephandaba leHerald lithi eliZimbabwe lizamanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lomkhuhlane wofuba weTB Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Njani basakazi nani balaleli lapha sinohlupho thina ku WhatsApp 6 echolocho izinto ezikhishwa ihulumende we are through umlinis ukuthi sizophiwa abantu kazifiki ngendlela njalo kaziholiswa abantu kuyakhethwa nje abanye labanye sicela ihulumende umbelayo ukuthi lazo zonke inhlangothi eziphethe zomthetho ukuthi zihlolisise le ndaba ziyicubungule sibone ukuthi kulungiswa njani ngoba sesithwele nzima azifiki izinto lapho ezimele ziye khona ngiyabonga
sawubona babunkomo nabanye osebenza labo estudio 7 liwuphethe kahle umsebenzi ngiyancoma mpela ngithi ukubingelela nabalaleli bale studio mina okhulumayo ngumcetshwa izinyale nesilo umcetshwa ophuma khona njalo komcetshwa esigabeni sakosiphepha kuyithina esiphethe lesiyasigaba ngokwezomndabu right enginakho lapha ukuthi ngisho ngithi ngeke khala njalo ngathi mina abantu bakwethu komthwakazi ababoni ngani ukubana sibukelwa phansi kumbe sibidlizelwa imfundo yethu abantwana bethu bayalelwa ukubana beqanse ezimfundweni labo ukuze bekwazi ukuba ngongqengqethe bakusasa mabomo kuyinto eyavele yabunjwa 1979 behlekisa ngathi laba bantu bethi asifundanga ababe befundile bathatha ukungamashalo courses kanjalo right okukhona ke mina esengithenga kubona right umuntu obekade ekuhleba ethi awufundanga kambe kusase ngavuka sekunikeza uthisha ozokupha imfundo elohlonzi kanjani linto ilokho eyiqhubeka phela abavele bayiplan ukubana bebhidlize imfundo leli elikamthwakazi ezweni lena leli elabanjaniswa neZimbabwe right okukhona ke othisha laba abathunyelwa ngapha badlele bazobhidlisa mpela ngoba angeke umuntu ethi ekuhleka
ekuhleba ethi awufundanga bese kakuthumelela utisha ozokwenza umntanakho abe kungqengqeshe esifundweni. Yilapho nje uhlelo lwabo lokho liqhubeka lokubana besihlalise sisemsileni bona bebe semakhani kuyikubana noma kuphuma into ngisho namascholarship kuphi nakuphi abe exhaswa yihulumeni abathola amathuba njalo ababuya ngapha. So ngicela ukubana abantu bakamphakazi bayimamele lento bayibone bazame ukudinga amaqhinga mpela angasiza ikusasa leyingane zethu ngoba makungenjalo siyohlala sichakaza umhlobo okuyinto ebuhlungu kangakanani. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7, njani elibulisa bonke abasakazi nabalaleli be-Studio 7 njani nonke. Nami ngajabula kakhulu uma uthi lo mbiko wami ungafakwa emsakazweni. Ngathaba kakhulu impela ukuthi uma ungafakwa emsakazweni lami ngikhala ngokukhalayo into ezenzayo i-ZANU PF ukuba i-ZANU PF ilobandlululo olukhulu kakhulu. Mina ngiyisizwe sokamthwakazi ukuba laba ababoshiwa bomthwakazi ngalali abangavumi i-ZANU PF la amapolisa njengamapolisa e-ZANU PF akusamapolisa amapolisa avikela umphakathi so amapolisa avikela i-ZANU PF ngoba kumele abavikela abantu abalapho abantu babimele manje basesibhedlela kodwa ke abavumele ukubethela i-treatment. Ungangithetha njani lo mthetho e-ZANU ngoba amapolisa sesikwazi ukubona amapolisa akuselaphi ipolisa lebantu elivikela umphakathi elipolisa elivikela i-ZANU PF la police divela abantu sei maphosa eza niphiwe ukuthi kwenzakalani lokubasakaza kanjani. Bengicela ubana le message yami izofika nendlebeni zakho mnankakho ukubana alungise izigwegwe zakhe azenzayo aqondise konke akuqondisayo abamalungelo abantu sewafuna kakhulu sibuhlungu kakhulu ngezwe elingela abalungelo abantu. Abantu sithola kanzima uma usiyaripota manje emaphoyiseni ukutshaywa ngoba amaphoyisa la ngeZANU PF aso maphoyisa abantu sebenzela eZANU PF hayi umphakathi. Ngibuhlungu kakhulu bantu e-Studio 7 kakhulu kakhulu.
Salubonani basakazi bami abahle ninjani ngezindawo ngezindawo. Hayi thina siyaphila siyabonga kakhulu ukuze kusethulela izindaba. Mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala siyazizwa izindaba lezi ezenzakala ekhaya. Amapholisi abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right. Lokho bebhizi bebatshaya besenzani bebahlukumeza besenza yonke into but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi, otsotsi babhizi babamba inkunzi batshontsha izimali bayenza yonke into bayenza amarobhali. Amapholisi uthi ngani ayenza umsebenzi wabo ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo. Uyazi amapholisi aZimbabwe so sometimes abanye abantu bangathi siya criticize abantu labo besishoneni but hey akwesinye isikhathi hayi abanye abantu abakwazi ukubusa shimo lento lesi out of order le. Please abazami ukuzinuka amakhwapha laba bafowethu laba bangamashona laba basesipholiseni laba bezami ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebe nesikolo mani. Hayi ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo. Technology is very important than lento abayenzayo le. Abantu babhizi bahluku nyezwa abanye babanje inkunzi abanye bathathile izimali ukuthi ngani umsebenzi wamapolisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ikaba yakhona. This is wrong man. Ayi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, ujaha odubule wabulala abantu abalichumi edolobheni leColorado ngolwesibili usevezwe igama lakhe ngamapholisa emhlanganweni lentatheli zindaba izolo. U-Ahmad Al-Aliwi Alisa wangena isupermarket ethiwa King's Cooper emini ngomvulo wadubula mahlayana wabulala abantu ababalisa ipholisa elilodwa. Amapholisa athi kuzathatha isikhathi eside ukuze bebe lolwazi lwenjongo yakhe. Kodwa umfo wabo u-Ali Aliwi Alisa uthi umne wabo engaba elomkhuhlane wengqondo. Njalo uthi wayehlala esithi abanye bakhe esikolo bamcothoza ngokuba ngokholo lwesimuslim njalo behleka igama lakhe. Ngokwesibili kumaviki amabili asanda kwedlula ukuthi kudutshulwe abantu mahlayana ezidaladeni abaningi. Ngeviki edluleyo kulomunye njalo undoda obehlomile ngombhobho wadubula abantu abayithoba minwembili edolobheni le-Atlanta eGeorgia. Umongameli Joe Biden usole isehlakalo sangomvulo esithi sokumele kudingwe isisombululo kudaba lokutholakala lula kwemibhobho. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Raphael Mthombeni ukuthi ulubona njani udaba lokudutshulwa amahlayana kwabantu zona inkokeli zamabandla ama-Republicans lama-Democrats bengavumelani ngokuthi kuthathwe inyathelo bani.
Yee Baba Gandhi, kuyadanisa kakhulu ukuthi kubonakale abantu belahlekelwa impilo mahlayana njengalokhu. Angazi sibili ukuthi kuyini okungena emakhanda abantu. Okwenzakalayo ukuthi kowitho okhona angazi ukuthi kade kusuka kuthini. Kungavele kube lesehlakalo sokudubula kwenye indawo. Kungathi kuyatrigger kumbe kuyathinta abanye njalo laba bevele becabanga ngakho khonokho ukuthi lami ngifuna ukuthi ke ngidubule ngibulale abantu. Uyezwa ngapha, ungavele uzwe ngapha, uzwe ngale. Angazi ukuthi kukhonapho kuhamba njani emakhandawo bona babantu. Njalo ungananzelela laba bangathi badubula abantu abaningi nabamhlophe. Abamhlophe bona babo abangathi amakhanda abo yibo angazi ukuthi kathi abatshelani nxa kusiza kukho khonokho i-mass shooting le. So sikhuluma ngakho sibili njalo sizama ukuthi silalele engxenye singezwa futhi okunye ukudubula masinyane ngoba abantu bakhona angikwazi ukuthi kathi basuka bathini. Njalo okukhona engikubonayo khonapha njengoba njilo ngathi ilaba abamhlophe la. Abamhlophe ungananzelela nxa bedubule bangathi bayavikelwa kancinyane. Uyahlukuzwe nje ungavele ubone kungathi kakuphumi masinyane ukuthi ngubani odubuleyo. Uhlowazi ukuthi ngomhlophe ngoba sazama ukudinga ukuthi ha kutsho ukuthi ikhanda lakhe belingasathathi. Yikho kutsho kungathi kuyasidanisa khonokho ukuthi ababonwa njengokuthi ngalezi nsuku kukhulunywa nge-domestic terrorism ukuthi khona bahle bakhangelwe njengabona bamatororo.
Abanye ikakhulu abebandla lama-Republicans bayala imigoqo efuna ukuthi ifakwe ngama-Democrats eyokuthi kungabi lula ukuthi abantu bathole izikhali ikakhulu imibhobho. Ubona ungani kungaphathisa na ukuthi kuthathwe amanyathelo afuna ukuthathwa ngamademokrasi?
Ye, amademokrasi ayakukhuluma khonokho njalo ayakufuqa. Kodwa ke kukhanya ngathi kuzima. Kuzima zibili kakhulu ngoba laba ama-Republicans angithi ngabantu abaqinisa khonokho kuthiwa yeyi amendment 2 ye uJanijani uyavuma ukuthi abantu simele sithwale izikhali. Yikho ke akuyahlupha lokho. Kuhlupha ngibona nxa ngokuqathanisa kuhlupha njengale ezizalwane zamanye amazwe esingathi thina ngama-immigrants ukuthi iphathwe njani.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uze wahlangana lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe izolo owayesithi kemukeli ukhetho olwamsusa ebukhokheleni. Idolobho leVictoria Falls lithi selikhangelele ukusungulwa kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi sebedlela evalweni ngenxa yobugebengu osobubhahile kuleli dolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.